Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula amazwi akhe akuqala njengomongameli weZimbabwe emhlanganweni weUnited Nations General Assembly kuhola elilandelayo inengi eZimbabwe lasemhlabeni jikelele limelele ukuzwa umbiko wakhe. Lanxa kungazakali ukuthi uMnangagwa uzagxila kuziphi indikimba, iningi lithi kalikhangelelanga ukuthi ahambe ngonyawo lukaMnumzana Robert Mugabe, yena owayedume ngokuthuka inkokheli yeMelika leBhilithane njalo nje kulumhlangano. Nangu uMgabe echothoza amazwe omabili eminyakeni esanda kwedlula ngokwethesa uhulumende wakhe izijeziso zenotho.
The illegal economic sanctions imposed on Zimbabwe by the United States and the European Union violate fundamental principles of the United Nations Charter.
Izijeziso zenotho ezetheswa iZimbabwe ngokungekho emthethweni yiMelika le-European Union zephula izimiso ze-United Nations ezikhuluma ngokuhloniphana kwamazwe. Alilamahloni. Sithi alilamahloni kulizwe leMelika, alilamahloni kulizwe leBhrithani nabangani benu ngokusethesa izijeziso.
Okunye uMgabe ayedume ngakho okwakusekelwa njalo okulokhu kusekelwa ngabakhokheli bamazwe e-Afrika ludaba lokuthi ugatsha lomvikela olwe-United Nations Security Council kumele luguqulwe lube lamalunga angamazwe e-Afrika.
I reiterate my country's unflinching support for the African Common Position on Security Council reform.
Ngicizelela usekelo lwelizwe lami phezu kombono wamazwe e-Afrika kudaba lokuguqulwa kogatsha lwe-Security Council olwaziwa ngokuthi isivumelwano se-ezulwini. Mongameli, abaningi bethu sesikwamukele ukuthi kumele siguqule lolu gatsha ukuze siluqinise.
Ngomnyaka odluleyo, uMgabe wacothoza umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump esithi unguntando kayiphikiswa ofuna ukwenza umathanda kwamanye amazwe. Ngokunjalo, wamcela ukuthi akhuthaze ukuthula aji ingxabano emhlabeni. UMnangagwa yena udaba lwezijeziso ezetheswa uhulumende weZANU-PF yiMelika, iBhilithane lomanyano we-European Union seke waluphatha kwezinye inkundla esithi isikhathi sokuhlaba umkhosi ngezijeziso lezi sesedlula. Kambe kuyini esingakukhangelela embikweni wakhe namuhla? Nansi ingcwethi ehlaziya ezombusazwe uMnumzana Evidlela Ncube.
Awusozuzwe inhlamba, awusozuzwe uTony Blair kumbe iBritain kumbe iMelika kumbe uBush. Awusozuzwe ekhuluma ngama-sanctions, uzakhuluma ngalokho okutsha osekukhona. Ngicabanga ukuthi uzabe senza lokho ngesikhiwo okuthiwa yiku-resetha i-relationship, esenzele ukuthi abonakale ngumuntu ohlukile kulo Mgabe. Nxa engasakwenzanga khona lokho uzabe efana lokuthi nje ukuqhubeka umgaqo. Kodwa njengoba ngisho kufanele ukuthi abe ngumuntu oveza ukuthi ilizwe seliguqukile lizasihlonipha isisekelo sombuso nemithetho elizavumela amabhizinisi ukuthi angene elizweni bese lisamukelwa kanjalo-ke emhlabeni.
Sibuze njalo uNcube ukuthi udaba lwesidingo sokuguqulwa kogatsha lwe-United Nations Security Council olwaluhlala luhlatshelwa nguMgabe lona ulakho ukuluphatha na?
Ayisilo lwakhathesi okufana luphathe, usesebuthakathaka kakhulu, usamele aphathe okuphathene lelizwe elidikileyo. Ukulungisa i-United Nations Security Council akusonto enganceda iZimbabwe okwakhathesi. Lizwe lilambileyo elingelakudla, akufuba, akulazikolo, imigwaqo edilikile, awungeke ukhulumele umhlaba nxa ngabe ngekhaya kungakalungiswa. Usamele akhangele ngekhaya lapho kudilike khona, enze lokho yena afanele akwenza. Hloniphe isisekelo sombuso, ahloniphe imithetho yelizwe, alwele lobugebengu corruption. Yiyo into esemandleni akhe, kenze okusemandleni akhe, angadingi okusemandleni abanye okwe-United Nations Security Council.
Ilunga leZANU-PF elihlala khonapha eMelika uMnumzana Kelvin Manduna uthi uMnangagwa uyakunanzelela ukuthi abantu bafuna inguquko ngoba sokule Zimbabwe entsha.
okwakathesi priority yakhe is to really emphasize into ye-new dispensation and open for business. Abantu bafuna ukubona i-action. They are not convinced by ukukhuluma kuphela, and I think uMnangagwa is aware of this.
Inkokheli yamazwe omhlaba etshiyeneyo layo izabe ilalele umbiko kaMnangagwa ngendlebe ezibukhali ukuze izwe ukuthi ngempela wehlukene lomgabe yini kumbe zimbila zantabanye.